Abe ema bathi ludla ubhedu loluhlupho emaphandleni angcelezelane lezihonqo zezinyamazana ezigoqela iWange National Park leForest Commission kubangelwa izakhamizi ezizingela okungekho emthethweni labanye njalo abagamula izihlahla ezifana lezephane ukwenza amalahle athengiselwa emadolobheni ngesimo sohlupho lwamandla kagetsi kanye lentengo yawo. Unkosikazi Sithabile Dube obele inhlanganiso lekunhlelo zokulondolozwa kwezemvelo Mpumela yazo utshelela umsakazo ukuba imililo le isibhahile njalo kakhulu esigabeni selupane emguza kanye lebhinga.
Umganga osuchile ubalisa i-112,291.7 hectares. Siqathanisa lo mganga owawusuchile ngesikhathi esifanayo nyakenye owawuyi-165,544.5 hectares. I-district ye-Wange yiyo ethungamelayo phose iminyaka yonke. Sikhuluma kanje sekuthe 49,874.74 hectares.
Unkosikazi Dube uqhubeka echasisa imbangela yalolu dubo.
Yikho lapho izigangi ezingena khona zisiya zingela okungekho emthethweni bese ziqala imililo. Bese sinanzelela njalo ukubana ngaphandle kwePoaching kule ndawo ezikhona lapho okwenziwa khona amalahle okungekho emthethweni.
Umnumzana Vusumuzi Masilela ongusobhuku ngaphansi kwenduna uMvuthu laye uthi sebethwele nzima ngabazingeli laba abalumathisa iganga ezihonqweni zendle.
Abakhoza lonolu hlupho ngamaphotsha abantu abazingelayo abangena eNational Park lapho kulojani khona obukhulu so bayabasimlilo khona ngale bepheka konke nje abakwenza besegangeni but bese benqabela ukucitha lo mlilo.
Umnumzana Give Me Again Moyo ukhansela wemaphandleni eWange emangweni wekaChechethe uthi ukuchiswa kwamagusu sekubulele izinyamazana lezinanakazana eziningi zendle kulindawo. Lokhu kungumkhuba ongahambisani lenhlelo zokulondoloza. Uthi kunje indawo eziningi kazisala madlelo njalo lotshani kalusahlumi njengayizolo.
Izinyoni ziyafa, izinyamazana lezi eziphila emhlabathini nazo ziyafa, lezihlala emilindini ziyafa njalo. So ulokhana kuyinto embi kakhulu. So engikubonayo kakhulu mina engifuna kungani kuyayenziwa ukuthi kubhadale kuhlawuliswe kakhulu laba bantu abadala umlilo.
Ezinye njalo izizathu zemlilo le unkosikazi Dube uthi zibangelwa izakhamizi ezivame ukuphunyuka ngamabibila zicenta emasimini njalo abanye ngabachiya izitompu zokubhenywayo bese iganga lisala lilumatha. Njenge Emma uthi bakhulumisana labe rural district councils abalimi kanye lezinye ingatsha zikahulumende ngendlela zokwehlisa limlilo.
Ukukhulumisana labo kuphezulu kakhulu kubana inhlelo zonke ezikhona asiqaleni ngokukhuluma ngemlilo kwenzela ukubana bavikele izilimo zabo, kungaba izifuyo kumbe khona kwabakulime emasimini.
Ngalokhu izakhamizi sezikhuthazwe ukuba ziqoqe izikhali zemlilo zihlale zihlomile njalo inkokheli zezigaba zikhulume kabanzi ngemililo le zicende imingcele okuthiwa ngama-fire guards. Phezu kwalokhu izakhamizi zikhuthazwa njalo ukubumba amaqembu ama-fire management committees azabona ngokufundisana lokucebisana lezakhamizi okugoqela ulwazi ngendlela yokuziphatha nxa sekwenzeke ingozi yomlilo. Ngimele iStudio 7 ngiseWange nokuthaba Dlamini.